kusasa thina njengabatsha sizabe singena njengokukhuluma kwethu kuma platforms zakheneyo sizabe sitshengisela ke ngendaba ye yamabond notes.
Ye, so kutshengisela lokhu nxa usithi kuma platforms lawa uJohni liyabe sezitaladini yini?
Ye, sizabe sezitaladini kusasa amapolisa sawayazisa ukubana ke sizabe sezitaladini mhlaka 30 incwadi yarhanyiswa emapoliseni.
Ye, amapolisa athini ngakhonokho?
Amapolisa akazange esiphendule. So thina njengabantu abalandela imithetho yelizwe iconstitution ukwazisa kwethu kwanele, so saqhubekela phambili. Thina lapha sitshengisela ukubana uhulumende alalele ukukhuluma kwethu njengabatsha, ubana-ke amaphepha la abafakileyo akulalutho azalwenza ukulungisa ilizwe. Njalo futhi sikhuluma ukubana-ke uJohni Scarred Mangudla
uhulumende ke limtshelani ngakho konke lokho, like lakhulumisana la yini?
Njengokuqala umele uhulumende uJohni Mangudla sayenza la umhlangano simazisa ke, samtshela njalo ukubana uma bengalaleli saqhubekela phambili sitshengisela. So lokhu kuyikwenza ngemva ke kokuntu emizamo yethu ukubana sibazise ukubana ke lawo maphepha wasiwafuni